Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-24 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usevalise ezinye izikolo kwezinye izigaba walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Amabandla ezombusazwe asiphoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni kobulawayo.
ZANU-PF ibamba abantu ngamanda, ibatshela ukuthi bethenga amakhadi ezanu-PF, ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi akusilo qiniso.
ZANU-PF kayithathi mali ebantwini abathengisayo, abantu babhadala ekhansilini, yiyo kuphela enemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.
Gambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngomkamongameli weleMelika unkosikazi Jill Biden obeke umakhelwane eNamibia kungakusitshone.
Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke la amazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunzinyo lolabalwenzileyo abalivakashelelani lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevalise izikolo kwezinye izigaba zelizwe walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Ezinye indawo zokuphephela esigabeni seMathebeleland South izikolo, amaklinika lezinye izindlu. Iphephandaba leHerald lithi izikolo zezigaba eziyisithupha ezibalisa iManicaland, Maswingo, Matabeleland South, Mashonaland East, Mashonaland Central leHarare abantwana abayi esikolo lamhlanje, kodwa abamaboarding baza kuba behlezi ezikolo bengafundi besesindlini. Abantu abathengisa ezitaladeni sika 5th Avenue kobulawayo ababikwa bevale kwezinye bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo besekela ibandla leZANU-PF babikwa besethesa icala ibandla leCCC ukuthi yilo elikhuthaze amapolisa ukuthi axotshe abathengisayo laba. Kubikwa kulimele abanye abathengisayo lamapholisa kamanisipala. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu utshele iStudio 7 ukuthi abanye abathengisayo laba balala ezitaladini okuyikwephula imithetho yaleli dolobho, yikho bedudulwa. Uphinde wathi balethemba lokuthi umkhankaso abawusungule izolo wokududula laba bantu uzaphumelela. Isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso okwetheswa icala ibandla leCCC ngoba uhlelo lokududula abathengisayo laba lwasungulwa nguhulumende.
Ilunga leZANU-PF lo minister we small and medium enterprises development uThembiso Nyoni watshela amapholisa labo makhokhoba abe city council ukuthi bekhiphe abantu abathengisayo esitaladeni. Ukhona odujuliweyo. Abantu abeZANU-PF sebezama ukuthi begcone iCitizens for Coalition for Change besithi yiyo ebangele lokho. Lokhu siyakwala, thina silamandla okutshela amapholisa ukuthi abe lodlame kuZulu. sila ministry esi controlayo engayenza ukuthi abantu besuse ezidaradeni thina sila ngamakhansela njalo amakhansela yethu kavuma ukuthi abantu bekhitshwe ezidaradeni into esikhona nje ukuthi iZANU PF iyakhampena iZANU PF ibamba abantu ngamanda ibatshela ukuthi bethenga amakhadi eZANU PF ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1 iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo besole iCitizens Coalition for Change iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo bethelele iCitizens Coalition for Change libe libandla elisolwayo kodwa lokho akusoze kwenzakale ngoba abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF yela manga abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF iyo ethume omakhokhobo ukuthi bakhiphe abantu esitaladeni
sizwa kuthiwa kukhona ukungezwani phakathi kwamapolisa kamanispala labantu bona laba kade betshengisela bathini kathi ngodaba lwamapolisa la
uyazange kube lokutshengisela into eyenzakeleyo ukuthi amapolisa awe riot labo makhokhoba babambeni lamhla basusa abantu esitaladeni ku 5th Avenue into esuka yenzakala kwaba lelunga leZANU PF elitshele amavendors ukuthi bengasuki esitaladeni khonoko besenzela ukuthi betshele uZulu amanga ukuthi iCitizens Coalition for Change here ethume abe riot police labo makhokho ukuthi besusa abantu esitaladeni into emqoka ukuthi uMinister Sthembiso Nyoni nguye owafaka leso sinqumo watshela iCity Council omakhokhoba ukuthi besuse abantu esitaladeni so amanga lawo esiwabonayo vele ngokuzama ukungcolisa ibandla lethu ele Citizens Coalition for Change njalo ngakhangela iCity Council yakobulawayo ilama councilor angu A kuphela awe Citizens Coalition for Change idolobho lakobulawayo lilama councilor angu 29 so zonanzela ukuthi ama councilor ayi 8 ngeke akwanise ukuthi abeke isinqumo sokuthi abantu bekhitshwe esitaladeni lokho elikuzwe emsakazweni ukukhunywa yeZANU PF ngamanga vele sokuyinjwayela iZANU PF iqamba amanga kakhulu ifuna ukuthi ithandwe ngamanga into esiyenzakele uMinister Sthembiso Nyoni into ayibekileyo yenza ukuthi namuhla omunye umuntu adutshulwe aluba uSthembiso Nyoni kakhulumanga ukuthi abantu besuse esitaradeni aluba namhlanje asila muntu odutshulwe amapholisi unalawo awe-City Council
lo ke ngumnumzana Swithan Chirowota isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma othi ngamanga ukuthi abantu laba ngamalunga ebandla leZANU PF
iZANU PF njengeparty asibhadalisa abantu ukuthi bathengisele esitaladini lo ngumsebenzi weCity Council umuntu nxa efuna ukuthengisela esitaladini angithi iCity Council iyanika lokho kodwa ngamabase okuthengisela khona abantu babhadala ecouncilini ngale bengabe bekhona abantu abayenza uhuquluza besenza icorruption bebhadalisa abantu bebatshela ngokuthi iZANU PF mhlawumbe iyo ezabavikela asisebenzi njalo thina sisebenza silandela umthetho dathi nxa sinje sila ukuthi sicelele abantu bethu ecouncilini indawo zokuthengisela noma nje vame ubana si encourage ubana omunye nomunye azihambele ayodingela indawo yakhe yokuthengisela andubana akwanise ukuthengisa khonapho so loko ukuthi kona abantu babhadala kuZANU PF imali zokuthi bathengisele estradini akungeke kwaba liqiniso ngoba akula bhuku kumbe i-receipt evela eZANU PF ithengisela abantu ibhadalisa abantu ubana bethengisele estradini well okwamakhadi njengamabadlonge nje siyaphuma lathi siya kuma-outreach sidinga lapho abantu khona kwesisikhathi kulula abantu landa abantu laba abasebenzela khona kwenzela ungabaphazamisi ekusebenzeni ekuphandeleni imuli zabo ufike kwabantu bakhombisa abafuna ukujoyina umhlangano bethenga amakhadi babevunyelwe ukuthi bekwenze khonokwana sibabisele eduze njengakulokwenziwa yizekhe kumbe abakomsitheli ukuthi kwesisikhathi bayacela abana baphume emahofisini abo balanda abantu ukuthi kwenze ukuthi kube lula ulanda abantu ezindaweni zabo bebathathisa ama-birth certificate estisa ukuvota lento ezinjalo so lathi sivunyelwe ukubana sikwenze konokwana ukulanda abantu laba abasebenzela khona kumbe abahlala khona sibathathisele amakhadi kwenze ukuthi kube lula kibo kulokuthi bebehamba imango emide besiya emahofisini ethu kodwa njengoba ngitshilo ekuthengiseni iZANU PF kayithathi imali ebantwini abathengisayo abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa
Aloge ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso yezisebenzi ZCTU isisole ukudutshulwa kwabantu abaphila ngokuzithengisela esitaladeni ngamapolisa kamanisipala kanye lakahulumende ebaxotsha lapho abathengisela khona. Okuningi asikuzweni kungxoxo enzwe nguNtungameli Nkomo Studio 7 lomnumzana Ambrose Sibindi.
Kwama-industry afana abantu abo basebegcwala ezitaradeni. Elesikukhangele kakhulu ukuthi abantu bona bana azokufanele kube le ndlela yokuthi bakhutshwe bayefakwa kwenye indawo. Okuba nzima ukuthi ungabonga ukubakhupha kuphela ubaxotsha uze ukuthi bazabuya ma. Ngoba sinazele bona bana abantu kuyindlela abaphila ngayo. Lokuthi babhadale amarenti, babhadale ama-school fees, babhadale abazidingayo imali yena bayithola khonapha. So ke siyajabulisa ukuthi hayi abantu akube nesilele ukukhulumisana lokuthi ayidalo. Kubonakala indaba le iresolva njani abantu abanabakhondelwe yindawo ngoba nokusukuluzana kuba le ngozi yokuthi i-property iyalimala abantu bayalimala impilo ziyalahleka kube futhi abanye abantu abavela laba sebasengozini so kuyikho ke njengezimpazo khonge sithi hayi iyasikhayela ukuthi kube lokuzibhaqunekalo kubana kodwa kuthi abantu akube lendlela yokukhulumisana.
Ubona alubana bethe bakhitshwa khonapha abathengisela khona besiyahlaliswa kwezinye indawo kungaba ngaphi lapho Sibindi ngoba egodini siyabona lalamhla lokhe kungakapheli.
Ye, uhlupho esilabele lokuthi kathesi abantu abana bakhutshwa ngale kodwa sinandela futhi nangale ukuthi lapho abantu ababethengisela khona egodini akukapheli. Okunye okwenza abantu bazathi bavusa inkomo ukuthi manje kwenzakalani. Aluba ikhansili yaqala ime ithethe indaba egodini ngale ingazichethe egodini abantu bafake khona phana. Sesokubonaka ukuthi abantu bengahlwa ngoba indawo zokuthi abantu bahambe bahambe ziningi zona. Ngoba uhlupho esilabele ukuthi abantu bafanele ukuthi kukhulutshwane labo bafunde ukuthi imali ayikho kuphela edorobheni lapha esithi nayo i-central business district wananzela sama-complex abantu bangahanisa khona ngale lezi yindawo ezizi abantu abangayakhona kodwa wakhathesi kuthi engxenye aluba indawo yebhodini leni yaphela abantu bafake khona abantu abafakwayo seso laba nanzela ukuthi bangafakwanga manje ukuthi bajujulwe ngale ebhodini futhi beyangangeni sibona ngathi kokwenza ubone ngathi abantu baxokozela bengabe ukusuka ngoba bona ngathi bona ngathi beqoda bezakuyambe lokhansili eleyi indawo abayezele bethiyo abangahlali kiyo.
Uhulumende yena esingathi i-central government kule ndlela engangenela ngayo yini lapha baba Sibindi ibe ngumlamlankunzi kumbe layo iyaphatheka kulolu daba.
I-central government phela singakhohlwa ukuthi lento besikhuluma ngalo abantu besiyagcwala ezitaladeni bedinga imali imbangela enkulu nguhulumende mani siyananzela ukuthi ngeke kulawo sihlaziyo ukubana siyindawo eqakathekileyo kwakuzala i-industry lapho lezi ndlela abantu abaningi lapha eZimbabwe nxa ukhuluma nge-industry bukhuluma ngobulawayo so abantu banabane sibabona begele ezitaladeni abantu abasebenza kumakhampani akobulawayo makhala amakhampani amaningi ayeqatha abantu ama-4,000 ama-3,000 kodwa lawo makhampani avala kathesi okungamatshethi so sithi nuhulumende lawo lo mlando ngoba okwenza amakhampani avalwe kuyindlela uhulumende awuyehluleka ukuba bezomnotho obusha amakhampani acine evali kodwa ukuthi uhulumende yena lawo belo mlando wokuthi engxenye azame ukuthi azosilamulankoni kodwa kuyaqiniswa ukuthi lapha yena umi ngakhe lamlandani inkunzi ukuthi yabelie ukuthi ama-industry avalwa abantu abana bafume babuyele ababesebenza khona nokungenza izitoto ngaphandle kwakhona okwasibona uhulumende yenza ngoba kungakhanyela laye zeindawo ezenza lezi esile ukusebenza kuhle ema ukuthi laye ezomnotho ziyamehlula.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Lokhe sikudaba lunye izakhamizi zakobulawayo zithi kuyadanisa ukuthi ikhansili yaleli dolobho ayilamandla ukuxotsha kokuphela abathengisa impahla ezehlukeneyo phakathi kwedolobho bengelamvumo njengalokho kwenzakale izolo baze babuyele endaweni zabo zokuthengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Komazana.
Mina njengezakhamuzi ebethi kukhangelele sekukhangeleyo yikuthi sifunda futhi sinanzelela ukuthi amakhansila leli dorobho abaselamandla abaselakho kokutho ngaleli dorobho njengabantu esabakhethayo ukuthi ngama-sitfakazi ethu. Yona nalinto kuyokwenzeka muva sithandekile kwabizwa umhlangano kwabizwa lamapholisa la nenhlanganiso yabona babantu ngoba bathi bona ngabe-ruling party. Lowo mhlangano kawusaphumelelanga bafika bathi bona kabakhulumi nxa omkhulu wabo engekho kuthenge neprovinsi lakanye kwaba yisizathu sokungayiphambili kwalowo mhlangano. Kwakhomba mhlophe ukuthi abalawo amandla bakhona abalamandla okutho nokwenzakala kuleyo dolobho nanxa likhanyele yibo.
Njengenhlanganiso lina kukhona eliyake likuxoxisane ngalolu daba?
Ibabaze kakhulu, sicetisane nakho kakhulu ukuthi khona sekuyaba yona limpilo. Kutho ukuthi ilizwe leliphela selibuswa kumbe seliyi-one party state. Now, ilo mhlangano sizawuhlala njenge-executive council yephepha sizaxoxisana ngakho kabani. Kakhulu ukuthi nakuze hayi ecouncil yakobulawayo usengumuli party.
Kahle kahle kuyini abantu abakusolayo ngalabo abathengisayo lapha?
Bayaphiwa izindawo abantu abathengisa edorobheni kuyo yonke imigwaqo. Labana bafika bezihlabise ndawo lapho abazihlabise khona, akekho omunye ongaziyo wangakibo ongaba khonapho. Isiphenduke leso sikhithi kumbe lokho kusidabanyana kuse kube yi-territory yabo. Uyabona ububi bakhona, bona babonakala sebekhona, abadluli kukhansili ukuze lapho abathengise bakhona. Yikho kusolakala kakhulu boy. Thina njengezakhamuzi asikhanyeleli ukuthi kube labantu okuthiwa bahlezi laphana nebaphile laphana ngokuthi ngabavela kuliphi uhlangothi kumbe inhlanganiso.
Kuyini elibona ingane kungenziwa ukuthi udaba lolu luphethwe?
Ngibona ngani na isithi khansile nemezela umhlangano wamazendazi ngela ngelithile zibize zonke inhlanganiso lamazendazi wonke abuye. Kube labanye abantu ababuyayo bethi kuwona lo mhlangano thina kasikhulumi zipho ngaphandle kubuye ubani wangakithi. Isithembiso izile layo walolonga kwasala nje abantu bezivuza ukuthi kambe lokhu akhuluma ngami ukuthi bazenzakale uqinisile yini kuzizivele engaphilanga kulabo abakhangele ubulawayo kulelo gatha leleyo phati yabo. Yikho naye kwamehlula ngoba ngemva kwakhe isithembiso kakukho kwasala kuthetha kumbe okwathethayo. Ubulawayo kasiyomuntu wokulisana kumbe we-violence kuyabe sokumele ukuthi sihlale phansi labo nabo abakhulu abakhiwo yilabo bantu ukuthi bona kabayizi likho lwana engatholi. Yikho sesekukhangelile ukuthi simbize kumbe simnike njengoba sibonana laye ngayiphi indlela evumayo ukuthi sibonane laye.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili awe Harare, u-Elvis Borweri loTafatswa Matoro ababotshwe ngemva kokuchaya umkhokheli wenhlanganiso yamapostori for ED umnumzana Lloyd Gwazira. Ababili laba babikwa bethese uGwazira icala lobuthakathi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa usenikeze izibhedlela zakobulawayo leHarare impuphu lerayisi yokuphekela izigulane. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, Studio 7 ninjani? Hayi, okhulumayo ngusiba khulu, umfokanyoni. Ngiyazizwa izikhulumi lapha ziphatheke kabi ngento engiyikhulumileyo ukuthi mina ngithi MDC ayisenzeli lutho. Yebo, nami ngiyezwa lithi lina imali yonke isuke eHarare. So madoda, kusho ukuthi labo belichaza ukuthi i-CCC idla imali yabantu ngoba uma bengaholiswa ileyo mali. So imoto lezi ezinkulu lizithenga ngani? Imizi yemkhulu liyakha ngani? Konke lokho esibona ninakho lilezi tolo liyakha ngani? Usho ukuthi ningoba ayikholisi imali likuthatha phi ukwenza lokho elikwenza lingama-MP e-CCC yabo council yabalokhu? Ha, lingazodlala ngabantu lina. Usho ukuthi li-Zanu number 2. Usho abantu mabephuma kuZanu beza kini ngabo bezo bengathi bayaphikisa kodwa yosenza lokho. Ha, sesikubonile konke lokho. Into esingayitsho thina sithi hayi, i-MRP abantu esibaziyo esiyobafaka abazokulwa ngale abayeleli abayeli kuyakudla imali uyakulwa ukukhululwa abantu abancindezelweyo. Nina lonke likhuluma kwelo hliya ikhiphizana yakhiphizana njalo imfo wenu. Angeke likhiphe ngwadlala yonke imali, mali ingaholiswa liyithatha phi imali yokwenza konke lokusikubona.
Yeah, ninjani? Hayi ngiyayizwa le ndaba kamnangagwe esuka le eHarare esiyadresa abantu belifane kithi ethu celebrate uRobert Mugabe celebrate lwana umuntu lwana ngoba nguye wabulala abantu. Abantu nabo bayaya khona kuyazi abantu sometimes. Hayi angazi noma mhlambe baya ngoba besazi ukuthi mase bengena kuballot bazokwenza ezibukwayo bengamvoteli umnangagwe ngoba vela kumelanga bemvoteli. Yezwa nalentsha lesi brainwashwe izano bancoma umnangagwe hayi yazi kodwa abantu bakithi bazofa bengabayanga. Hayi mawukhamba ngalendlela. Abantu kumele bebone ukuthi yini eyenza kube nezidakamizwa. Hayi kusiba nezidakamizwa. Angithi abantu abanamsebenzi le ntsha ekhulaka ayinamsebenzi ayina fork off iyahlupheka umuntu abe-stress abe ne-depression egcine ethi ngonombheme yayibona le nto leyo. So ayisebenzi le nto yokuthi bona abantu bejabulele ukuthi umnangagwe uhambe elipane wa-adres abantu umuntu wabulala abantu bakithi wabulala abantu elipane abantu bagijima besiyagcwala kumbe kulandu.
Salibonani, salibonani Studio 7 saphila thini igama ngo-Big Boy Dubisibungo uzalwa senkayi esigabeni sakwesikhobokhobo kotshisa. Hhayi bazali, into ekhona lapha mina engingakhuluma ngayo engiyibona imbi kakhulu eyenzakalayo, hhayi ikakhulu thina ngapha kwelakithi isayithi inkayi yonke akufile bazali. Asilamgwaqo, izikolo kazikho, zona ezazikhona ezikasimiti zikhatshana khatshana, abantwana vele bahamba vele akunzima kakhulu. So laze ezikhona vele zonezo ziyadilika imigwaqo vele angikhulumi. So kufile akula mabriji, amabriji akhona yona lawa abenzayo ngezandla okugqitshelwa khona ngenhlabathi ngamafotsholo amabhasi ayehlule kuhamba. Loba ongaba le bhasi entsha oyifuna ukuthi angayifaka kulwana umgwaqo wasenkayi amboni ukuthi angakumela lokuyana ngoba vela kula mgwaqo laphana. So mina angazi ukuthi kathi kwenzakalani ngegovernment yethu ebusayo le ukuthi thina inkayi vele isifaka kumbe yona vele inkayi kayikho kumepu eZimbabwe. I don't know ngoba nanku la emhlawukhana loba esenzana awusozuzwe ekhuluma ngenkayi awusozuthini. Umgabe laye wazi wase ngakhulumanga ngenkayi, mnangagwa laye ezaziwe vele engakhulumanga ngenkayi. So angazi ukuthi umuntu ozakhuluma ngenkayi ngoba cela uhulumende ongaba lozwelo yokulungisa inkayi ibe yi-district layo ephakathi kweZimbabwe.
Hei, sanibonani, sanibonani Studio 7 nonke, sanibulisa basakazi bethu abahle. Ngithi hayi siyabonga kakhulu kubafundisi laba abasazi ukuthi uNkulunkulu khona ngempela. Abafundisi abangalandeli ipolitiki, abafundisi abathandaza uNkulunkulu ophilayo, abayaziyo ukuthi ibandla liholwa kanjani. Umuntu obizwa ngumfundisi ngempela, hayi laba abafundisi abafana nalo babo sibiza ukuthi uNyoni nalo sibiza ukuthi yena ubani bani sibanda ucubungula zombusazo. Hayi la kwazi bona abafundisi, mina ngibona ukuthi amabandla abo yangamabandla ngempela noma kusontwane lapho ngoba yabona nje ukudlala ipolitiki kuphela lapho. Abantu labo ngabe ZANU-PF, izikhulumeli zeZANU-PF bonke bobabili amakhampeni nje ezANU-PF nasemabandleni abo ngisawathi kuya campaign okuhlezi nje kufundiswa ngepolitiki, hayi ukuthi mhlawumbe kushingayela iBhayibheli. Bese ngidlulisa lapho ukuthi nango ubaba omdala lapho umongameli wabochuma nabogawule uthi yena abantu mabebuye ezomnotho ziyathuthuka. Zithuthuka kanjani? Selungisileni lapha iboda yakhe laba bantu abahlukumeza abafowethu laphana? Futhi ngicabanga ukuthi abantu bakubo khona ngalo bathethe bonke abagcwalisa laphana bahlukumeza abafowethu. Abafowethu bathwele nzima laphana, i-corruption iningi. Bese ngibuya emgwaqweni, imigwaqo yonke ifile, akukho nomgwaqo uthiwa ungcono, yonke imigwaqo nje ifile, yonke into lapha ilokhu yashiyo uLungisong Smith. Namanje bona baloku bephethe ilizwe bayehluleka ukulungisa noma yini. Emashopu ngoDisemba omunye nomunye abona price control, omunye nomunye umuntu uzifakele yakhe iprice ayifunayo. Hayi ngiyabonga, ingabe mude kakhulu kunengikhona engingakusho kodwa ngiyabonga.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, kambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngumongameli welemelika unkosikazi Jill Biden obe bomakhelwane eNamibia kungakusitshoni? unkosikazi Biden ufike kwele Namibia njalo ukhangelelwe ukuya kwele Kenya. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala nje sizonanzelela ukuthi amazwe engantshonalanga once kwaba nento elobusanction phakathi ukukhitshwa inyumbazana kwelizwe abazabe besasondela kulelozwe kuze lezo zinto zaba bayifunayo ukuthi zenzeke zenziwe. Njengobani sibona omnangagwa nethimba lakhe ubukhulu balo elezano PF bengabantu abangaphansi konsinyo oluthile yi-America namazwe ase-Europe. Ngaleso sizathu asisoze sibabone vele belivakashela ilizwe laseZimbabwe ngoba babe bexwaya ukuthi kuzabonakala ungathi sebesakha ubudlelwano nalo. Njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi isikhalo siyezwakala emhlabeni esokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njengoba manje kulungiselela ukuya kuma elections eZimbabwe, siyabona ukuthi amazwe omhlaba ayabona ukuthi kukhona okungekho okungalunganga okuqhubekayo kuleliyane lizwe. Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke lamazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunsinyo lolabalwenzileyo abalivakashele lani lizwe noma besiza eAfrika bazakhekeleza baye komakhelwane bashiye kunjalo.
Ngokubona kwakho ubona ngani imizamo kamongameli Mnangagwa yokuzama ukuthi akhomisane umlotha lamazwe angentshonalanga?
Khona kuchaza ukuthi ubudlelwano abulunganga, ubudlelwano abuzukulunga futhi uma ngabe kuyukuthi izano isaqhubeka ngendlela esabukeka ngayo emazweni omhlaba, ukungahloniphi amalungelo esintu, i-corruption, zonke lezo zinto ziza kwenza ukuthi izwe laseZimbabwe lizohlala lilokho kuyilizwe elixwayo ngaso sonke isikhathi. Ende lokho kuphinde kusichazele ukuthi nangokomnotho alisoze lizuze ngoba izikhulu abantu abanemali abakulawo mazwe siyazi ke futhi nje njenge-America yizwe elingekubavumela abantu balo ukuthi bezofaka imali ezweni elifana neleseZimbabwe nxa ngabe kukuthi izinto zisaqhubeka ngendlela eziqhubeka ngayo. Kube sokusichazela ke futhi ukuthi umnotho weZimbabwe uzaqhubeka uhlukumezeka ngoba phela awuzukuhlomula ukuthi ukhule, ukuthi uvuseleleke, ukuthi kuze abantu abanezimali bezotshala izimali zabo, ukuthi kwakheke amathuba emsebenzi. Konke lokho siyabona ukuthi kuzaqhubeka kungenzeka ezweni laseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe asiphoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni koBulawayo. Kodwa ibandla lezano PF lithi akusilo qiniso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lempela sonto elithukela, sidibaneni njalo ngomvulo. Igama nguChris Gande.